lokhu kuyabe kutshengisa ukubhanqa babo nxa bengabona kufanele ukuthi bahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga edale le-parliament kubesokusithi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba akula nto ezama imelele bona ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engantu akona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathesi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amele akuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa ke igolide bayakhonona bathi phela vele ukhetho alikhutshwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asuye phela okumeti ngawo esikhundleni lesi so khonokho ke ikongazani kuyahlupha kholeji
babuyelani ke ukuzenza i-swearing in qala iparliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba ukhontathi siyambona uyagijima siuyazama ukubabhalabhala lapha ujekiseni werena sesebenza useshukile ekucabangeni ngokokhethu sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo loko kwabo abasekwenzeti besola kathesi umongameli antu uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa le thuba lokufaka isipitshi sakhe akutshengisele ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli wezimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abaloku befuna ukuphikisa baphikisa bebingaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-United Nations labo-sadak labo konke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kwimpelaviki le edlileyo sibonile lama-sadak ministers bephuma bethakazelela ama-elections ayenzwa lapha ezimbabwe okutshengisela kona izigaba zonke ziya phambili ziyahamba ziyavuma sezikhangele ingqobela phambili pho laba abaloku befuna ukuthi bebeloku bekhala babekhala ngani
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli mina ngokubona kwenu
yuma ngamahlo ngandlebe nje uphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona ukhetho lulokunqoba lulokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenzeka njani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa.